impumelelo yeDNA etholwa ngamankampani la iminyezelo emsakazweni nakubomabona kude kunhlelo ezivalisa eyethe Closure DNA Show le-Tilda Live Zim Show phambi kwalabo abayidingayo. Umanyalo lo uthi amankampani la awabhalisanga kugada lwezempilakahle olwe-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe lolwe-Health Professional Councils in Zimbabwe. Iningi elilandela lezi nhlelo liveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Omunye walaba ngumnumzana Henry Sithole, yena othi impilo ye-DNA akumelanga iphume kuntathela izindaba.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi bavumelene, njalo umfazi kanindezelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo. Ngakho uthi nashina uyabona ngabantu bavumelene kanti umfazi ungendezela. Amadoda akhanya ayaluthakazelela undaba lolu, kodwa into ekhona yikuthi abafazi abaningi bacina sebevunyiswa ngenkani.
Amazwi la agcizelwe ngumnumzana Peter Saini.
Ngokubona kwami mbona kungalunganga ukuthi bevalishwe kathinasho, ngoba isikhathi sonke lesi kusenzakala bebelokhu bethule. Number two, uthinashe uphoste incwadi ezidefenda lapho esithi yena bebengamtshelanga, bebengamniki i-warning, bebengamniki i-warning ukuthi eminto yena leyo, so meaning they are doing this behind his back without consent. So angiboni mina kufanele ukuthi bevale i-company yona leyo, kumbeni isithupha anaso esekupractice khonokho.
Kodwa umnumzana Michael Sibanda uthi umnumzana Mgabe wenza umsebenzi omuhle ngokuveza amabizo abanikazi abantwana.
Umsebenzi owenziwa nguTinashe Mgabe hayi uyabukeka njalo uyancomeka, ngoba singakhangela ukuthi akwenzayo kwenza ukuthi iqiniso liphume lazakale, ngoba esikhathini esiningi amadoda sihlala siku-disadvantage ngendaba zokuthi kwesinye isikhathi uyathola ukuthi umuntu usebenzela kanjani okwenzakala ezindlini umuntu ebe engakwazi. Njalo ziningi izinto ezenzakala ebantwaneni lakithi nje esebesihlezi labo abantu labo mama bethu bona labo abezindlini abayibo abayenza into ezinjengazona le.
Imizamo yokuthola imibono kamnumzana Mgabe ngodaba lolu yethule, kodwa inkampani yakhe yethule umbiko isithi kayisoze yethuselwe ngodokotela laba ngoba iqhuba umsebenzi wayo ngokusemthethweni. Eminyakeni esanda kwedlula umnumzana Mgabe ubikwa wapha isizalwane seZimbabwe kwele Australia unkosikazi Abigail Prince impumela eyavela ukuba ayisiqiniso. Unkosikazi Prince ubikwa watshiywa ngabazali bakhe esanda kubelethwa, wasegcinwa ngabanye e-Australia, njalo ngemva kokudingisisa wathola ukuthi ayisibo abambelethayo. Ebuzwa ngempumela le, uMgabe wafonela amapholisa esithi abantu abazama ukumbuzisisa ngodaba lolu bazama ukumthumba. Asenelisanga ukukhuluma nonkosikazi Moyo Kanisa Mimba ngalolu daba. Yimele isithu zezinyisa eHarare, ngumnozelo wezindlovu.